Isambulelo isahluko sechumila ntathu. Ngase ngibona isilo sikhuphuka olwandle. Silempondo ezilichumi lamakhanda ayisikhombisa lemiqhele elichumi empondweni zaso. Kukhona lebizo eliyinhlamba emakhanda aso. Isilo engasibonayo sasinjengengwe. Inyawo zaso zasinjengezebhere. Lomlomo waso unjengowesilwane. Umgobho wasinika amandla awo lesihlalo sawo sobukhosi lokubusa okukhulu. Elinye lamakhanda aso kwakungathi lilenxeba elibangela ukufa, kodwa inxeba laso laphola. Umhlaba wonke wasilandela isilo umangele. Abantu bawukhonza umgobho ngoba wanika isilo amandla awo. Basikhonza lesilo besithi,
ngubani ofana lesilo? Ngubani ongalwa laso na?
Isilo zanikwa umlomo wokukhuluma amazwi okuzincoma lenhlamba. Zanikwa amandla okwenza lokhu inyanga ezingamachumi amane lambili. Savula umlomo waso ukuhlambaza uNkulunkulu, lokuhlambaza ibizo lakhe lendawo ahlala kiyo kanye labahlala naye. Zanikwa futhi ukuba silwe labangcwele, sibahlule. Zanikwa lamandla phezu kwemihlobo yonke, labantu, lezindimi, lezizwe. Bonke abakhileyo emhlabeni bazakusikhonza, ngaphandle kwalabo amabizo abo alotshwa encwadini yokuphila yewundlu elahlatshwayo, selokhu kwasukela ekudatshulweni komhlaba. Olendlebe kezwe. Uba ekhona okumele athunjwe, uza kuthunjwa. Lobulalayo ngomkhonto uza kubulawa ngomkhonto. Nanti ithuba lokubekezela lokusebenzisa ukukholwa kwabangcwele. Ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni, silempondo ezimbili ezinjengezewundlu. Sakhuluma njengomgobho. Amandla wonke esilo sokuqala siyawasebenzisa phambi kwaso. Senza ukuba umhlaba labakhileyo kuwo bakhonze isilo sokuqala esilenxeba lokufa elapholayo. Senza izibonakaliso ezinkulu, saze senza lomlilo ophuma ezulwini, wehlele emhlabeni phambi kwabantu. Sabaduhisa abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo. Sisithi kwabakhileyo emhlabeni kabasenzele umfanekiso isilo, ebesilenxeba lomkhonto kodwa sasila. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya, ukuze ukhulume, senze ukuba bonke abangawukhonziyo babulawe. Senza futhi ukuba bonke abancinyane labakhulu, abanothileyo labayanga, abakhululekileyo lezigqili, batshiswe uphawu esandleni sokunene loba emabunzini, ukuba kungabi khona othengayo loba othengisayo, uba engelalo uphawu olulibizo lesilo loba isibalo sebizo laso. Nanku ukuhlakanipha. Olengqondo kabale isibalo sesilo, ngoba siyisibalo somuntu. Isibalo sakhe singamakhulu ayisithupha lamachumi ayisithupha lesithupha.